yangingazi ukuthi ukunikeza i-draft constitution kuyisitshengiso sokuthi bayamunanza ngoba phela ancho yena deputy prime minister kuthi ukuthi nxa kukhulunywa ngezo ezombusazwe isekelo sombuso abantu nje bonke abasembusweni bale mvume ukuthi babale nje isisekelo sombuso kodwa angiboni ukuthi kungatsho lutho ngoba i-SADC yona ivele yathi yona kayimnandi njengo-principal kunje nje kule ama-court umthethwandaba emibili ama-court amabili abathi bona vele kabamnandi ukuthi umongameli we-MPC emelele nje i-Supreme Court. Angiboni vele ukuthi kutsho lutho lokho mpoyo.
Asisoze sibone na eqhubeka elokho enguye uprincipal. Ubona ungani kuzaba lomehluko kathesi na ngemva kwesinqumo seSADC?
Ye, njengoba nje ukuthi mina kusamele be i-verdict e-Supreme Court idalelo eliphezulu emthethweni nje engayenza lokho ake kufuna. Kodwa asinanzelele futhi ukuthi uRobert Mugabe noMorgan Tsvangirai bayathanda ukuthi kube le ngxabangxoza eqembuni likaNcube. Nxa bona befuna mna bengatimisela ukuthi kabasafuna ukusebenza lo Professor Mthambala bengathatha nje i-resolution yabo beqondane nesivumela se-GP sokutho ukuthi yena uRobert Tsvangirai lo Mugabe bayajabulela nokuthokozela ukungazwisani eqembeni likaWestlandNcube.
Okokuthi nxa i-Supreme Court ingaguqula isinqumo ithi uMthambala kumele ananzwe, singabona na kusiba le ngxabangxoza?
Akusenze kube le ngxabangxoza ngoba ukuguqula kwe-Supreme Court nxa kuqondane lokuthi usesengu-president kwaba le nkinga ku-Congress, ema-proceedings e-Congress kungabuyelwa ku-Congress, akula nkinga. Kodwa nxa kuthiwa khona ufanele abe elokhu engumongameli oku-GP engu-principal, akusenze kutsho lutho nje uNcube ngoba uNcube vele uhulumende njengo-minister.